Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoya loba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani, basakazi bestudio 7 kanjalo nabalaleli bomsakazo. Igama mina ngumthenjwa isibongo uNdlovu ngokuzalwa ngilaphana iPlumtree. Ngithi angiphawuleke ngezinye zezinto engizibona ezisenziwa noma zisenzeka ngalesi sikhathi. Siyazi ukuthi namhlanje eZimbabwe sikulesi simo esikusona ngenxa yombuso weZANU-PF oqale ngo-1980 kuzofelisa isikhathi ngokuwisa i-economy lokuhlukuluza abantu. So ke kulo mbhikisho lohlelweyo mhla ka-31 July engicabanga ukuthi ngokwami kubona kulilungelo lomuntu noma nguphi njengesizalwane saseZimbabwe ukuthi nxa kukhona okuthize angayineliseki kahle ngakho abe nalelo lungelo lelo ukuthi aphume abonakalise ngokudemonstrator ukuthi kukhona okuthize afisa ukuthi ngabe kuyalungiswa. Sibonile iZANU-PF uma isenza i-anti-corruption demonstration yayo akho umuntu okwayiphazamisa ayizange ethuselwe ngumuntu. Kodwa ke engikunanzelelayo ukuthi maqondana la lokhu kutshengisela lokhu kufana ukuthi kwenziwe sesibona kuphuma amagama angathi aqatha kakhulu ebhekiswe ebantwini labo okufana ukuthi bayenze leyo demonstration. Ngizengezwa laphana uChinamasa uspokesperson seZANU sikhuluma ngokuthi uzafisa nokufisa ukuthi uChamisa ayilide leyo demonstration ukuze bambonise okuthile singaziyo ukuthi yikuphi lokho abafuna ukumbonisa khona. Ekungixakayo ukuthi njengalokhu ngizwile ukuthi i-organization noma ilena i-demonstration le i-organize ngama-civil organization. So ukuze kukhulunywe ngoChamisa specifically asazi ukuthi udaba lolo luqhamuka ngayiphi indlela. Bese kuthi laphana ngizwile umnyanga kwayikhuluma ukuthi yena bafuna uqeda i-corruption babamba amasela amancane amakhulu. Kodwa ke into engixakayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe uyazi ukuthi i-corruption into yeZANU iqalwe iZANU njalo yenziwa iZANU. iZANU nje yona ngokwayo vele i-corruption ngokwayo. So ke asazi ukuthi bazayiqeda njani i-corruption njalo kube ngabanikazi bayo.
Ngithi kulibingelela lani khona ngapha libamba izinsimbi emazweni. Ngithi kulibingelela ngezindawo hlobo zikaThixo. Ngithi kulibingelela kustudio. Kanti ke ndikhuluma lo Ncube uSimon eseBotswana lapha. Hlobo zikaThixo ngilesikhalazo esikhulu kini balaleli lani elibamba izinsimbi emazweni. Umkhuhlane lo ukuze siwunqobe hlobo zami abantu kabame lapha bami khona ukuze siwunqobe lo mkhuhlane. Ngoba kathesi mayelokhu livumela abantu bengena emabhoda, livumela abantu behamba emazweni, bevumela abantu bebuya, still akula ncedo lokho ukuthi lili abakwarantali bayenzana, akula ncedo. Abantu kufuze beme lapha bama khona. Laba bangamadabula lapho bayatshaya amadabula lapho bayangena, bayadiphota, bayatshaya idabula lapho futhi bayabuyela. Umkhuhlane vela ngokuphela izihlobo zami. Kodwa sicela ukuthi uhulumende ezame ukubamba amabhodi ukuthi abantu vele emabhodi akungabi lomuntu ongenayo vela kwelinye ilizwe. Akume nje kungabi labantu abangenayo kunyusa. Angcono kungene izimoto zokudla nezimoto zedizili nokunye nje okuqakathekileyo. Nothi lokho ukuthi abantu bephonge ukuhamba nje kuthiwa bayavalela, bayavalela. Ngiyacela izihlobo zami, ngicela ukuthi lingincede kakhulu izihlobo zikaThixo ngoba lokhu shiwa kuzisa usizi kakhulu. Kuzaphela abadala abangelacala bephele inyanga yomkhuhlane ngendlela zokuthi kufuze ukuthi sinanzele lezi zihlobo zikaThixo. Ngingela amaningi mina ngithi nantiyana seli mathuzi seliyoshona.
Studio 7 family linjani? Unyathi Mathebeleland South. Yeah, just a commentary on the current situation that's prevailing in Zimbabwe. Khona sesisiyeqinisweni ngubani ongamsola umntwana eZimbabwe nxa engathi khona na ufuna ukwenza ama demonstrations nxa izinto zingalona loluhlobo. I mean, how can someone pay umuntu a paltry sum of less than $5,000 and then abe sekhweza ama hospital admission fees to $15,000. Then next to that, abe sekweza ama fees ama colleges to around $19,500-$20,000. And yet abantu kuyibo kumele babhadale lezo zimali for abantu abangabe beseyiba admitwe ezibhedlela kumbe basema colleges ngabantu abaholiswa something less than $5,000. What kind of a leader honestly, I mean, I seem to remember not very long ago, a campaigner, OED, he said he is a listening president. So my question would be, ubu listening president bungena ngapi ngoba kathesi namba abantwana bayakhala ukuthi hayi baba sibone li plan sikwanise ukuphila labantwana, and then esikhundleni sokuthi address whatever abantwana bakhala ngayo, the only thing akwazi ukukhuluma ngayo ukuthi sokumele babotshwe abantu ukuthi bafuna ukuvuke bavukela uhulumende, bafuna ukugenqa uhulumende. Angikwazi ukuthi is that the democracy he was talking about? Is that being a listening president akade khuluma ngakho yini?
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.